engakusho ukuthi yes yes lami sike indaba yakho nangizwile sibi bengingaxoxaxoxa lamanye ama-lawyers wa angi-involved a day or so ago wa on the ground ama-lawyers wa on the ground besitsho bona ukuthi no they are having problems ukuthi bathole baphiwe ithuba lokuthi bakhulume nama-clients abo lelo thuba lokuthi bakhulume nama-clients abo vele base balincitshwe e-court bengaphiwa e-court abaliphiwa lelo thuba base abantu lababotshwe kahle bavalelwe ngalekuma-stocks kuma-cells and ama-lawyers are denied access and then lase-prison abanye ngoba kuthiwa babebotshwa bangavela e-court base babengaphiwa ibail abantu bakhona bonke babengaphiwa so bangabotshwa bahanjiswe e-prison e-county prison ama-lawyer angalandela khona ngale babese besike vele batshele ukuthi hhayi asilivumeli ukuthi libabone ama-clients so yiyo into enkulu kakhulu ekadisihlupha ama-lawyers yona leyo ukuthi ama-clients abo kavunyelwa kabavunyelwa ukuthi bababone ngoba udaba lwakhona belulubi kakhulu kokuthi i-law society of Zimbabwe ngisukana nje lezi ezidilileyo ihambe yayabona u-chief justice upresident wethu we-law society uhambile wayabona u-chief justice lo secretary wethu wayambona u-chief justice ngodaba lona lolo u-chief justice unfortunately ukuthi yena kakulani ukuthi angalwenza kayisuye owatshela ama-magistrates ukuthi bancitshe izibotshwa lezi ibail so yikho-ke khonokho okubuhlungu akade kuphathisa ama-lawyers so but ngizwa kuthiwa I think kusukela izolo kumbe namhlanje umumo ngani usungconywana ngoba sebevunyelwa ukuthi ama-lawyers asevunyelwa ukuthi abone ama-clients
sizwa kuthiwa kuke kwaba lesikhathi amagqwetha kade sesithi angagcina lawo etshengisela ngendaba yona le
yes 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 bebekhuluma nje amagqwetha kuma-platform athize ukuthi hhayi lokhu esihlangana lakho asikaze sikubone njalo ayisiyo nto eqhubekisa phambili ama-human rights abantu so ukutshengisela ukuthi udaba lwakhona lubi kakhulu amagqwetha abanye akhona ikakhulu amancane lawa abesesithi hhayi thina njengoba besenza ukuthi singabi lama-powers okungangcono ukuthi lathi sihambe ezitridini